Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 27 kuNcwabakazi 2019 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla
imthetho ndaba nxa singena siyabe sicela ukubana sisamelele ukubana ungene eyaphili eyodaba lukachief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bephandle kwentilongo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singu-number 5 ku-continent nge-corruption. Nxa singu-number 5 lizananzela ukuthi ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe abe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamelele aphileyo ebesuka endlini engabe evalela ngoba kulama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigweba sitholileyo emergency court izawuvathela. Apho mansile kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali ukwenza udaba lolo. Kwase kusenzela ukuthi i-record thathi liyenze othwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu yayikhothi abathathi i-record linko-transcribed. So yikho kwenze ngani suppose ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithole ntambama vele ngabo half six. Then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi usifuna kusasa e-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama court avalile. I'm sure ngokomnyako ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, ngabe uyahlala phakathi isikhathi eside sibe.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Ukwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bephethe amacala. Kukaningi kakhulu intethwandaba ephezulu ingavumi ukuthi abantu abethese icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese utshile bafanange bethulale bekwenzile mebe eminyakeni ethize okumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwandanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Kusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kula macala amaningi ayedresayo amacala afana nalawa abe nempumelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza ukuthi kwehlule kule nkundla enye phezulu bengalani othiwa i-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelile.
Bavumile simbone and umuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa ukuthi kwenzakalani and bese kwamukile but hayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje vele uyinduna, so abantu okugotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiwene. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke ukulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli zindaba eStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda ngolwesihlanu okuphuma la maqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesi sabelo, umnumzana Onesimus Naude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uDezulu kumele asukumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba kuze kube le ntuthuko elizweni. Onyawuthi uthi sekuzakuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Any sector is one sector where
kulokhu kungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona laba abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuna uwaziwe ukuthi khona ngubani ofaka information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ebhosela but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulisana lenkohlakalo.
Ma singena ku-internet sitheka thina ilokuzwele ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Ma singunumber 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okutsho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayoyithanda, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika si-human in mining wathi usekuthengile lapha esasitribita khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengomuntu lo esihlukumeza kangaka engabe le qiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela. Silindele i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la yethi sisakhangela. Sekule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo kwaze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku 400 million US dollars lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshonaphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami ngusimiyoni Ncube ekhaya ngisuka elupani ejotsholo engombani koncube komguza. Kulo mdala omunye ohlala ekhuluma lapha ethi laba abantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi, lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo bayakuphi lapha. Maye ngakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo bayanga. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka yena bese sithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe yena umuntu lo okhuluma njalo yena ngobulesazini alike libuzisise umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini nguyokwazi yena lowo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze isihlobo sami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lo othi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hhayi, mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngiseButswana. Hhayi, isihlobo sami vusani ilizwe ngendlela ofanele livusi yakhona isini ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatshe. Hhayi, lokhu akukho kuhle kuze senza sigamulane ngamahloka kani. Athi nathi ngokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloko.
Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele, mashona mandebele, lishona leli, ndebele leli. Lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Especially abaphesheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yibo abayenza ukuthi abantu laba abangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi la mali ikhuluma alikhulumeni ukuthi ngakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena Ndebele wena Shona. No, ngiyalicela hlobo zami zamani ukulungisa elizwe ngendlela okufanele lelulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balalele lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuki ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nanti yana seliyoshona selimathunzi.
Awazi lokhu kubuhlungu into ezikhunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu uzathi kuyeripota emapholiseni wabo amapholiseni wapunya abantu uyathi ufika usweli ukuthi uyaripota kubani wenzeni njani. Gawuli ehlonipha abantu, siyakucela.
Ligama lami nguBruce Moyo, ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali, silapha nje sibalekele imizi yethu kungenxa yezangu. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgayo. Sibalekele ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini, yazi kuluhlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabweni kumbale kubonde yini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi bopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Yambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifedafeda ngabantu enguye yena etshontsha abantu. Isigorila phela lesi abasenzayo lesi isigorila, why bedlala ngabantu kangaka? babedlala ngabantu uhulumeni wezimbabwe bazali sakhamizi kubuhlungu sabulawe lilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawe lo headmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi bazwanana lo smith lamabhunu namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana le-amerika bangabathengisi bafunelani imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethali ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjela itestu itaxi yokuthi bezosithathamela futhi ezindlini izizani igange liyinanzelele lani lina eliyigidelayo linomonzora lina elilokhe likhonokha lakudlayo liza kuhlanza kumunye unyaka.
Lokho kukhulunywa ngabogawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ungani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali asithandi ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio seven khetha abanye abantu bezanu pf abangakhuluma ngcono kulabogawule lo chuman.
Siyalibingelela lonke balaleli bastudio seven njani njani basakazi hhayi mlelami igama engeyiziqambe noma yeshilaba abantu bezano p f zabantu lapho vele ukuthi ngaziqamba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhelwane wami sengathipha amasothela abenxebezombamba cela likhuza ugawuli ugawuli ambe kuthiwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho okwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni into ebona ngumntwana omncane yena ethi kakuboni hhayi gawula bawulalele ukunanzelele ukuthi into ezenzakalayo uzikhangele hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kwistudio seven abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kutshithi le ndlala inje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala gawule athena wababhizi kungakha wenze njani ugawule bantu ugawule umuntu wecholotho engayala ethi kule msebenzi so ethi imsebenzi igcwele abantu abafi ngendlala sifa ngendlala angakho abantu abethu bahlupheka kade sinakho ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho nangakunjengobabo othi nxa etshelwa abantwana ukuthi hhayi silambile itshaye ithi azame kuyacela emzini ethi ungaye emzini itshaye kukhona ko impilo nalesi siyadubeka bakithi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni nalibonga kakhulu uxhaso lweni lisixhasa ngalo ngiyabonga kakhulu ngoba kanjeayo bizwe kuyabulawana la kuyabulawana sibili.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe kutho ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye asebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethesa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weLesudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eLesudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwelemelika. Kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elama democracy labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macapulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngumumeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo ulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambona esenza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerica emhlophe yikho ukuthembileyo babo Trump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lobe ingeke iphumele egcekeni bengathi emanye iziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo.
Ngamafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrathi kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehla.
Uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababanga imsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo.
Ukhetho lokudinga osenetha la malunga edale lephalamende siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngamademocrats eliphezulu lilawulwa ngamarepublicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nxa ungabuyela esimangene saba khona ukuthi uTrump aqine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuza kwenzakala lento yathutsha emnyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ekukhanyeni kuphela abasebenzele emnyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela thuthu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwo amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngani okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalabo abamsekelayo sekhatshana ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dini Zulu Macapulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni akulanto emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, P.W. Botha operated the regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Ladens of those years, Ian Douglas Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, Ababu Saibabe Venebesi Chaya Game Zero. It has always been like that. Mvuseni limbuzu Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzu Oliver Reginald Tambo, mfutile bavusa basebhalarhwe, Musgraves Ntsholotsho, lo Parrenyati waphelela ebholorhweni, umvuseni limbuzu Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akulantwe ntsha lapha, ababusayo, wabevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu sithini Malunga? Ngubani kibo oyemthandu Lookout Masuku? Ngubani kibo oyemthandu Alfred Nikita Mangena? Bakithi lingaye ngwayithombe sika Mdala sidalela kiso. Akula owayewathanda amazwa ngendaba. Ababusayi babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Utonga Karawa ingena na iZimbabwe ayifelayo yona. yena umdala wafela ingeni le nayo iKhenani ayilwelayo. UMorgan yena wayibona nayo iNew Zimbabwe esaphila. Inkosi entsha yesizwe samaNdebele siyahlala kwesobukhosi okusemthethweni na. Ngifuna ukubuza idevolution kumbe siyaqala kulelizwe. Kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo. Bona babusayo babevele besitshaya game zero. It has always been like that. Iristole Gazi useke wayikholisa nalo wano wavalelisa kubutho. Abe open for business bona sebathola nama mega deals njalo ngawe malini. I 15 billion okuthiwa yanyamalala sebayiveza yini. Pho i 3 billion esanda kunyamalala lonyaka kuzathiwa ningayo. Ezinkulu ze corruption zizavezwa zipikele umgwazo na. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will work, will not work, or work simple, ababusayo, babe vele bona, besitshaya game zero. It has always been like that. Alizithenganga yini lina nayo isinkwa se 10 billion lina bantu. Umtshova lugadanga nange 25 trillion. Khona kobharos sibendawo libamomuzanga ngama quadrillion na. Wona vele senza namadoda emajointini. Ama grocery ama quintillion ama zillion aliwathenganga nako kobhascode. Alibabonanga nawo zero beqintwa ngugono umzulu kalokhuza sekubhedwa umkhonomi. Pho lamuhle okusimangalisayo ngamachakashaka lawo kuyini. Ababusayo babevele bona besijakem zero. It has always been like that. U-Abel Mzoro akazange afumbathe aziphathe intambo zombuso na. Kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu. Wona amasela scouts ayingawani. I-MDC abayidabulanga naso kuthengiswana. Yes, inenge abafile ezitokisini belwela amalungelo lenkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na. Abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi. Laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athamathe. Ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katshontshwanga na. Usoja Janu Khawuzane labo Bertha Chokururamba kwele Mashonaland kabatshontshwanga yini? Yena uDzamarangithi watshontshwa. Buzani uJustina Mkoko eyakhe indaba uyayitsho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic vele kunjalo. Ababusayo babevele besitshaya igame zero. Yikho ngithi it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu uhulumende sebahudela na. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni or fighting road le mini uhulumende setheko lwempisi. Hey lina omaqupula abakwamlanga na isiporo. Umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekukhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impe enkulu entumbane opasi sebesuzela abakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokheli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ukunandele kibo bakuqapula libusa mpakampaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Olendlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi yembongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi inkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ubebhizi impela ubephitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elile nkondlo ezinenge ezimnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa, 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala. Ziyachiyana izindawo bakithi, lina liyavuka thina siyalala, thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla Mangwendweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele Oliver Lelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Litshone kuhle.